sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ngeUSD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho kube liqiniso. Kanti ke incwadi nesilobele uhulumende kuvike phelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esukubaholisa iholo lebonus ngedola lemelika. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabonus azo ngedola lemelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yonale kaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ngeUSD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho kube liqiniso. Kanti ke incwadi nesilobele uhulumende kuvike phelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government itizosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho. Njalo sithi siyaqhubeka sikhuluma le ndawo yokuthi vele basifakele le salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha. Lathi asisakhwanisi ukuthi sithenge le salary yethu ayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Ucwepheshe wezomnotho uthi yena nxa present i-budget every year, uthi kule mali eningi yabe yenzwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yemelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yemelika. Kodwa isifakwa ibe yibonus yele imali. Xa isiba yibonus, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayi-charja ngayiphi i-rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende ulayo ngabafake imali ebeholise abantu i-US dollars every month.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uSkhwica Mfundo Paul Mavima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa leholo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola lemelika. Asenelisanga ukuxhumana labogatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe lokungahlalisekiwe silinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesi sinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Gubamathanga uchaze ukuba imbadalo yamabonus izakwenziwa kanye njalo lesi sinqumo sivele kumongameli Emerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i-$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i-$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisitshiyagalombili i-$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i-$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye emali yeMelika i-$90 million. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga ichiye intatheli zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe umuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezijeneyo eziguqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli indaba uTrevor Sagota ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndirongotera kuti inini pandakatanga kusvika papoli
ngesikhathi ngifika eHarare poli umnumzana Banga ngumuntu owayencedisa ngokuba ngenze umsebenzi wentatheli zindaba kuti ndiwayesenelisa ukuba nxa ungelamali akubhataleli.
Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare poli umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njengedepartment le-mass communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaPeter Banga. UPeter Banga ubelilunga le-department lethu eliqakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi we-journalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngumoyi. Sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani ZBC umnumzana John Masula ye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intathele zindaba. Ngasebenzela eZBC ngaphinda ngasebenzela kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intathele zindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intathele zindaba zale lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeli semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga uchasise ngokwenzakeleyo.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaine BP. So nesuro akatosvika kubabasa
zolo ufike evela emsebenzini wapiwa amaphepha akhe omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama ukumvusa kodwa akazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu lathuba mnembili 58 ngomfumfu. Ushiye umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangene ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Babikwa sebe izigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yempilo yentatheli zindaba ebilodumo njalo engumqeqetshi wezifundo zokuthathwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Kesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano we-Paris Peace Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi unothile kumbe ungumnyanga. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, uMongameli Joe Biden wele Melika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo ulabo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo, ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Ingcweti zesayensi sithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo eseparalysis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphenyo lokudinga lomuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle, umuntu okade engasahambi enelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weleSudan uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifungise ukuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansile ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki insolo eqondiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Program bathi isigudumezi esukele Kenya esibangelwa yikuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokuselela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kubekwa kuzabangela indlala enkulu elakho ukuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 okuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
Uzulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden welemelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlangano 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalomhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusiyonke imihlangano okumele singene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxuswa emhlanganweni waseGlasgow, ayekho owasibuzayo ukuthi kungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalomhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingwele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungela ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least uMnangagwa kumele ukuthi etshengise ukuthi seserious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa ku-Googround. Yabona ukuthi indlela oyenza ngayo indaba ye-Googround kakhulumi ngayo, abantu bakhayele ukuthi bethole i-compensation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu, abanye amathambo abola egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba ye-Googround. Is the first start etshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa u-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu bemathebhelelendi, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe, bathi akukho abangakutsho ngalomhlangano loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa inkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. EleMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni uMnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani esitsho lokhu. EleTaiwan, echo kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho okuyindikimba yomanyano we-United Nations. EleTaiwan liqakathekisa ulwazi lwalezi nsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabaningi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha eleTaiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. EleMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. EleTaiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezi nsuku okuzakwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluzakwenza kube le migoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezi nsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. EleMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo. Libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho we-Taiwan Relations Act. Njengokutsho kukaMnumzana Blinken, kuminyaka engamachumi amahlanu eleTaiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezitshiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungelani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, eleTaiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kweleTaiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo olokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. EleTaiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science, ulwazi lwemitshina, osomabhizimusi, abemidlalo, amatitshala, izifundi, abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezi nhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe i-passport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugqizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okunenge okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele. Ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act, lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngokuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Me don't complain, me have no patience. No, me sabio, yeah.
UJudgment uyacathula kwezomculo kodwa ungene kwezakwala ngomthuma kwamakhosi. Size kancane ngembali yakhe.
Ngazalelwa eMpirengwa, ngakhulela eMpirengwa, ngenza iprimary yami eMpirengwa, siningela primary school, ngazobuya kuBulawayo, ngafunda eMagwegwe from 4-1 to 4-4. Ngikhule ngumuntu othanda izomculo, wazoba nomuntu othanda umastajo owangi-introducer kwi-studio eseGwanda. Ngaqalisa ukuhlabela imusic yam, ngithanda i-reggae conscious yengiyenzayo. Stage name sam i-Judgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imiculo yabantu abathiyeneyo. Bakhona abamenza waba lo mdlandla wokuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeli lothiwa nguJah Fraser no-Andy Mridzo, abantu abe-inspirayo ngomusic. I-stage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zomusic ngiyazikhupha, and then Man City Judgment. Judgment kusho ukuthi king man, and then Judgment it means inkosi yabantu, but ikhethwa uNkulunkulu ayabantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment, okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lo esiwulaleleyo namhlanje.
Ngayintrodusa eGwanda Studio ngumuntu okuthiwa nguMaster Joe, wasecela ngenza ikholabo laye ingoma enkona kuthiwa ngu-True Love, ikhona ku-albhamu lakhe kuthiwa Tsunami. And then ikhona ipackage ekhona ingoma ezingu-5 kule ngoma kuthiwa ngu-Your Body, is featuring Lance Hebron and Prondy Major. And then ngenye kuthiwa ngu-Believe in Love featuring Lance Hebron, and then ngenye kuthiwa ngu-Teach Me Jaja, i-single track. Ngi-expect ukuthi engxenye omnyaka ozayo ngo-February ngiyabe sengizirelease-ile ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sesidlule umangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi lizabe likwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ku-Facebook lakwanisa ukuzithola Judgment, and then ku-Instagram liyalithola is Judgment. Facebook like ku-YouTube liyalithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli, lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa labo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besikwethise lo Judgment ngomculo wakhe owe-conscious reggae kuwoza Woza Friday. Mpelasonto emnandikini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Complain, we have no question. No, me sabio.
Hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabonus azo ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.